Indaba elivele uPresident Tamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Tamisa ofanele ayenzeni kumbe enze lokhuyana bayazi bazimoshele isikhathi ngoba iqinisekelo lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo osewuzimeni kanje. UPresident Tamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Ye, mase sikhangela-ke Baba Sibanda, bakhuluma sibili ukuthi nga yena uyathiya sibili zompolitika athi sezimisela ukuba umuntu weZimbabwe abe sesebenzelana lomnangagwa. Nxa engasebenzelana lomnangagwa engasebenza eyini?
Abazi ukuthi bazenxa besindabathiye zepolitiki befuna ukuzaba futhi leyayifunwa ngomgabe ngo-1983 one party state. I-constitution yeZimbabwe ivumelele loba ngubani oyisizamele saleli lizwe ofuna ukuphatheka kwezombusazwe ukuthi aphatheke kuyinto ekhuthazwayo. Ngakho-ke angazi ukuthi isisuku selomcabango sivela ngaphambi sengihlela ukuthi izanu lokhu igcwele nje ukufuna ukubusa ngodlame abantu bengavumi njalo ingasebenzisa isisekelo sombuso.
Ye, phela bathi yini elenza ukuthi kugcine kungasela amafutha ezimota? Yini eligcina lisenze ngathi isinkwa phela sesikhuphukile intengo yaso? Kuzobuya lokunye okuthiyeneyo, bathi vele yini akulomunye umuntu?
Bathi nxa izani isazi njalo icabanga ukuthi uPresident Tamisa ngowenza izinto zonke kuleli lizwe ukuthi zibe khona kumbe zingabi khona, kungani ngathiyi uPresident Tamisa enze lokhu akukwanisayo phela? Nxa ikwanisa ukwenza ukuthi into zitholakale kuthi kutiyelelisa lokuthi into zitholakale, nxa izani isa labantu beZimbabwe kayiyekele uPresident Tamisa abuse ukwenzela ukuthi kube labo fiwe labo labo bani bani njengoba besithi ukuthi konke kwenziwa uPresident Tamisa, bangachayi indla injabo efihle umphini.
Ye, kodwa siyabona phela ukuthi bangeke baphonge ukuthiya nje umbuso Baba Sibanda. Kuyamele phela nanti umbuso kawuphakelwana njengegwayi phela kuyalwiswana lapho. Pho-ke ubona ngani kungasetshenzelwana njani njengoba siyezwa ukuthi laba zenkonzo phela bazama ukuthi lisebenze lonke?
Akuzanye ukuthi bachiye umbuso, kuzanye ukuthi balandele impumela yokhetho. Batho ukuthi bavuma ukuthi uPresident Tamisa ngowaphumelelayo owakhethwa ukuba umkhokheli waleli lizwe ngabantu baleZimbabwe, ama-results akhona yarabhi data abawafihle khona. Kungafenani uPresident Tamisa usenike esithi 5-point plan eyokuthi khonokho kufanele kwenziwe kube nengxoxo ekhangela izinto zelezo eziyisithupha zezo zingakhulunywa kahle zilungisiswe. UPresident Tamisa uyazi ukuthi umkhonomi welizwe nezinto eziningi ezihliphilize lethu zizabe sezilungisekile ngemva kwaleyo ngxoxo.
Kodwa singathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kakadobha ucingo wafonelana lo mnumzana uTamisa ngakhonokho konke okuhluphayo njalo lokusebenza ndawonye, uhamba njani Baba Sibanda?
UPresident Tamisa utshile ngolwesithathu eludlulileyo ukuthi akukabile ukukhulumisana phakathi kwakhe lo Mnangagwa uPresident owatshontsha ukhetho. Ngakho sikhonapha ekuthini kusiyafika leyo langabe kungakabili lento esiyenzakele.
Kodwa liyafisa yini ukuthi kwenzakale okunye okuyinto khonapho?
UPresident Tamisa usekhulume kaninginingi ukuthi le 5-point plan yakhe eyengxoxo phakathi kwabantu bonke abaphatheka kwezombuso izoko leZimbabwe lezangomnotho, uthi yena kudingakala ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kwenze futhi silungise njalo kulungise izinto ezimbalwa eziyisithupha ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa ubona ngizani kuzalunga yini?
Hayi, laba kungalalelwa isixwayiso sikaPresident Tamisa kusho ukuthi into zizaphanga zilungeke kungasikhatshana esekangako.
Sizokuthiwa-ke umnumzana uTamisa uyafisa lokuthi abe ngu-Prime Minister welizwe leZimbabwe. Pho lina lithini ngakhona?
UPresident Tamisa usetshilo kanengane ukuthi akalasifiso esinye ngaphandle kokuthi enze lokhu akukhethelwa luzunguzulu weZimbabwe ukuthi akwenze, angene emsebenzini abephiwe luzunguzulu weZimbabwe, ahlele izinhlelo zikahulumende njengomuntu owaphatheka ukhetho njengokhokheli welizwe.